Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngithathe leli thuba ngibonge uDanono Kawande obesipha ke indaba ngolimi lwesiShona. Lingalivuka njani izulu kandaba holamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-15 Mbandula 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abadinga umsebenzi kobulawayo badanile ngokuzwa ukuthi inkampani enhliza inkomo ethengisa inyama i-CSC okwathiwa isivuliwe kusemthethweni umsekeli kamongameli welizwe mnumzana Constantino Chiwenga kwakungamanga nje ngoba ilokhe ingavulwanga.
Sike sadingisisa ukuthi hambe ekuqatsheni kwabo bayaqatsha na ama-local, njalo eze-social responsibility kuyini abakuncedisa i-community lapha abasebenze kakhulu.
Abacubungula ezomnotho welizwe bathi amasekithali ahiqiza impahla elizweni engathuthukisa umnotho welizwe, abantu bengasebenza ndawonye bengakhethani ngomabandla ezombusazwe kumbe ngemihlobo.
Sina ku-constitution yethu ye-ZANU-PF kukhona vele ukulinganiswa kwamathuba, yebo singabe singawusebenzi nxa ukuthi umama besingelazini, kodwa khona kubhaliwe kuvele kukhona.
Imbongi elodumo u-Obed Dube usephendukile elizweni evela kwele Germany lapho ayenxuswe emcimbini wezimbongi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abadinga umsebenzi kobulawayo badanile ngokuzwa ukuthi inkampani ehlinza inkomo ithengisa inyama e-CSC okwathiwa isivuliwe kusemthethweni ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga ngenyanga edluleyo kwakungamanga nje ngoba ilokhe ingavulwanga. Inkampani ye-Boasted Beef ibikwa yaqamba amanga ukuthi isivule inkampani ye-CSC eyavalwa ngeminyaka engamachumi amabili lambili adluleyo. Akwazakali ukuthi kanti kungani linkampani yaqamba amanga ukuthi isivule i-CSC. Abanye abadinga umsebenzi batshele iStudio 7 ukuthi kusukela ngenyanga edluleyo bebesiyadinga imsebenzi khonale e-CSC kodwa bethole kuvaliwe. Omunye wabasebenza kulinkampani ungafunanga ukuqanjwa ngegama uthe ubelethemba lokuthi uzathola umsebenzi ngoba elolwazi lokuhlinza lokunye kwenziwayo kulinkampani, kodwa wadingisisa wathola ukuthi ngaphandle kokulibhutsha okuncinyane okulindawo i-cold storage ayivulwanga. Lokhu sikudaba olufanayo abacubungula ezomnotho welizwe bathi amafekithali ahiqiza impahla elizweni engathuthukisa umnotho welizwe, abantu bengasebenza ndawonye bengakhethani ngamabandla ezombusazwe kumbe ngemihlobo. Umnumzana Kaustin Ngwenya, ilunga lekomiti ebona ngezomnotho kumanyano wamabandla ezombusazwe abancintisa kukhetho lokudinga umongameli e-Political Actors Dialogue kumbe i-POLAD, uthi wazibonela ngawakhe ukuthi amankampani ewangela kobulawayo alakho ukuthuthuka, njalo amanye aqatsha abantu ebemathebheleland aphinde athuthukise lezigaba lezi. Umnumzana Ngwenya uchasisa okunenge ngalolu daba kungxoxo ayiqhube loSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Umnotho weZimbabwe udinga ukuthi abantu beZimbabwe babambane, babonisane konke lapho khona, njalo bavume lapho kubona khona ungane akuhambi, bavume ababe bephethe ukuthi hayi lapha akuhambi kuhle, kodwa nxa kungaba lecebeleli elinye elingenziwa kwenziwe. Njalo lokhu sikwenza kuphela nxa kuyikuthi sibonisana labo bonabo abamabhizinisi, ngoba yibo abaku-ground ababonayo le ndingeko zabo. Nxa nginanzelela lalokhu esihlangane lakho esikuzwa kubo there is light at the end of the tunnel. Besikhangelele kakhulu sakhangela wonke ama-companies kusukela lawa alungisa izinto ayenza okugejwayo kanye lalaba abenza okwe-tourism. Besikhangele kakhulu kule company eyenza okokwakhisa isamende sesaxoxisana labo hayi baselile indlela ababona ngayo basibhodisa le phakathi kwekhampani yabo sibone ukuthi hhayi kuyabasebenza njalo siyizile labo nxa besitsho basibona hhayi kule improvement ekhona kodwa kukhona okunye okuthize abacelayo ukuthi kulungisiswe ukuze ukuthi bathuthuke besiya phambili ikakhulu labo abalungisa into enjengesamende isikhalazo sabo esikhulu bekuyukuthi badinga ukuthi bancediswe kuma-import lama-import ayesamende amaningi ayenjenayo elizweni okwenza ukuthi i-market yabo igcine ingani iyasiphala abagebha ikhowulu sambile sabona sibili indlela abasebenza ngayo but sihlalisane basitshela labo ukuthi hhayi indlela abasebenza ngayo kusukusela ngo-2017 basebephakathi kohlupho olukhulu sebengena ezikweledeni eziningi kodwa kusukela ku-2017 kusiza ngapha phambili sebenelisile ukuthi babhadale izikweledi ababelazo njalo le sivuno sabo samalahle sesingezelelekile balamacebo kamacebo abalawo nxa bekhangela besenza ama-projections abo ukuthi kusiyaphela iminyaka emibili ezayo isivuno sabo sizabe sesiphinde kabili konke kutshengisele nje ukuthi hhayi siyathembisa
ongathi kunanzelele ngamankampani ebulawayo lawo wange ayaqhatsha yini abantu iningi emhlubulweni wemathebeleland likhala ngokungatholi imisebenzi lokubandlululwa kuyini elikubonileyo lapha kumankampani la
endaba oyitshoyo emsebenzi besikubuza sibili kwenye ikhampani size sadingisisa ukuthi kambe ekuqatsheni kwabo bayaqatsha na ama-local njalo eze-social responsibility kuyini abakuncedisa i-community lapho abasebenzela khona hhayi basitshelile sibili ukuthi hhayi ekuqatsheni bayathatha ama-locals abe-community njalo balokuncedisa abakuncedisayo i-community ekhona kule mgodi ethize abayigebhayo ukuze i-community ithole amanzi ahlambulukileyo sibe le mbuzo okunye besibabuza ukuthi njengoba kugejwa nxa sebethe bagebha kuyini abakwenzayo kwenzela ukuthi umphakathi kumbe ngithi i-local community yakhona ingabi sezingozini ngoba thana zoti nxa kugejwa kule magodi avulekayo kube lokunjalo kodwa hhayi basitshengisa njalo ukuthi hhayi bale program abalayo bangagebha ngemva kwesikhathi bayagqibela sebegqibelile-ke kube khona izihlahla abazihlanyelayo kwenzela ukuthi i-community ingaweli ezingozini kule improvement ekhona kakhulu ku-tourism khathi esebenzakalayo but however balama-challenges abalawo ikakhulu enyamazaneni inyamazana seziningi ikakhulu kule ndlovu i-carrying capacity yendawo yabo yokugcina indlovu bale-carrying capacity ye-15,000 but currently sebe le ndlovu ezifika 48,000 ezikhona ndawo so kudala ukuthi kube khona ukugugudeka komhlabathi ngoba lezo ndlovu seziningi kakhulu njalo kube khona ukuthi sokusiba le-friction between indlovu le-community esingayibiza sithi yi-human animal conflict ekhona kodwa-ke ngenxa yokuthi kulo mthetho otshoyo owamazwe we-CITES ukuthi akula mvumo ukuthi kungaphongukubulala nje indlovu abasikubiza sithi killing kungazange kuvunyelwane amazwe wonke yikho baloduko khona kodwa hhayi bale mizamo ukuthi babambisane basebenzisana lamanye amazwe amanzwa njengabobotswana izambia kanye le-angola ngoba bayabambisana kukho khonokho
lo-ke ngumnumzana Costin Ngwenya ilunga lekomiti ebona ngezomnotho kumanyano we-Pollard obexoxa elicingweni losithandekile mhlanga we-Studio 7 ekobulawayo Inani labesifazane abaphatheka kwezombusazwe liphansi kakhulu elizweni. Ngokunjalo iCommission ebona ukulinganiswa kwamathuba awebesilisa labesifazane eZimbabwe Gender Commission imanyene labenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba kuhlangothi lwe-United Nations Entity for Gender and Women Empowerment iqhube umhlangano wemfundiso ngenjongo yokukhuthaza abesifazane ukuthi bangene kwezombusazwe. Okuningi asikuzweni ku Ezra Chisas Banda we Studio 7 ebobulawayo.
Abanxuswe kulomhlangano wemfundiso ngabesifazana abavela kumabandla ezombusazwe agoqela eZanu PF Citizen Coalition for Change CCC MTC Alliance labazimele bodwa unkosikazi Goreth Mudzongo wenhlanganiso ye-United Nations Entity for Gender Equality and Women Empowerment abayibo abaqoqela umhlangano uchaza ngohlelo lolu.
UN Women is committed to gender equality.
Inhlanganiso yabesifazane ku-United Nations izimisele ukuthi abesifazane labesilisa balingane ngoba ibona kuqakathekile ukuthi omama bangene kwezombusazwe. Isisekelo sombuso weZimbabwe Section 17 siyasho ukuthi omama kumele balingane labobaba kuyo yonke indawo nasezikhundleni. Nxa sikhuluma ngokhetho omama kumele kube lenani elilingana lelabobaba ukuthi limele abantu. Lokhu kuyinjongo yenhlanganiso yabomama ye-United Nations Women ekholelwa kulokhu. Njalo sizabona ukuthi omama abalolwazi bazaphatheka kukhetho oluza.
Umnumzana Dalobuhle Sibanda ngwekomishini e-Gender Commission esabelweni seMathebeleland. Yena uthi okunye okubafuqa ukwenza imihlangano enje yikuthi bacebisane labesifazane ngokuqakatheka kokuphatheka kwezombusazwe.
Lohlelo olukhangele kakhulu ukucijisa abantu abangomama kwezopolitiko. Sokuba njengathi ukuthi omama basilela kuma-platforms awe-decision making. So thina njengekomishini, njengeZimbabwe Gender Commission, siyazama sithathela umsebenzi wethu kusekelo sethu sombuso ukuthi sifuneke siyenze indlela ezitshiyetshiyeneyo ukuthi sibone ukuthi omama laba bayaphatheka kwimisebenzi okumbe kuzinhlelo ezitshiyetshiyeneyo lapho okufuna i-decision ebamba bona umama mathupha.
Unkosazana na-Presence Khumalo ngomunye wabaphatheka emhlanganweni wanamhlanje yena ngwebandla le-MTC Alliance.
Esesikufundile kuningi kakhulu sifunda ukuthi khonaphana abafazi balamalungelo alinganayo nabobaba ukuthi babe represented ku-politics. Akudingi ukuthi ukhulunyelwe ngobaba kuze ubaba isilabazindingeko zethu. Thina lathi njengabafazi siyakwanisa ukuzimela sizikhulumele esikufunayo ku-politics, sizikhulumele ukuthi sifuna ukubusa njani, sifuna ukubusa njani. So yikho esikufundileyo khona ukuthi before we are politicians singabomama sonke. So as abomama asiwiselani phansi ngokuthi lwani uvela kulelani bandla lwani uvela before we are politicians singabomama sonke.
Oyibandla le-CCC unkosikazi Khumalo uthi uhlelo lolu lubavule ingqondo kodwa kuzaba nzima ukulandela konke abakufundisiweyo.
Eqinisweni angiboni ukuthi kwabanye kuyathophela ngoba sesingalo omama bathanda ukusetshenziswa kakhulu ngobaba.
Kodwa ubona uhlelo luncedile ukuthi bafunde.
Uhlelo luncedile kakhulu. Ama-results sesizawabona sesiku-ground ngoba yiwazasitshengisa ukuthi sesithandana. Noma sivela kuma-political parties atshiyeneyo okusalayo singomama sonke. Inhlupho zethu ziyafanana.
Unkosikazi Trifil Mtunga owezanu PF yena uthi ujabule kakhulu kubahlanganisile njengabesifazana ukuthi bakhulumisane njengabomama kungakhathalekile ukuthi ngwebandla liphi kwezombusazwe.
Thina ku-constitution yethu eZanu PF kukhona vele ukulinganiswa kwamathuba yebo singabe singawusebenzi nxa ukuthi omama besingelazi kinhle kodwa khona kubhaliwe kuvele kukhona.
Kuza ngena yini emandleni ukuthi lihloniphane njengamama lezombusazwe.
Kuvele into esiyifundiswayo ngenxa yokuthi umuntu umuntu. Mina ngibone kuqakathekile, ngibone kungikhuthaza futhi ukukhula elwazini engilayo. Kodwa futhi okunye kunanzelele esikhona khonapha, singamaphathi angu-5 amileyo khonapha abuye kuyona le workshop. Kulabanye vele umuntu wakhona ungaze uvuke umkhulumisa vele akavumi okutshengisa noma selikugama.
Abesifazane abaningi bathi bafunde okuningi ngokuqakatheka kwabo kwezombusazwe lokubambana kunye lokukhuthazana ukulondoloza ukuthula elizweni ikakhulu ngezikhathi zokhetho ngaphambilini komnyaka ozayo ka-2023 ukuze kungabi lodlame. Imela Studio 7 kobulawayo igama lango Ezra Chisa Sibanda.
Imbongi elodumo u-Obert Dube usephendukile elizweni evela kwele Germany lapho obekule mcimbi etshiyeneyo yokuzilibazisa. UDube wafaka isicelo emphakathini edinga ukuxhaswa ngemali yetikiti lendizamtshina. ngenhliziyo zenu ezimhlophe lina bakamthwakazi wenelisa kuyafika kwele Jelimani. Kesizwe ebonga ngalokhu elamenzela khona.
Sanibonani lonke mahlabe ezulu umphakathi wakithi. Ngu-Obert Dubo okhulumayo. Isimemo sami sokuya eJalimane sacina simisiwe ngenxa yokunye kwasokwenzakele ngapha eJalimane kwazophinda kwavuseleleka futhi. Hawu bantu, ngihambe kuhle, ngiyabonga uxhaso lwenu lemthandazo yenu. Ngisukile sibili ngahamba ngaze ngafika sengifikile, bangamukele kuhle, ngamukele njengenkosi. Osekusele ukuthi kusasa siyeqalisa umsebenzi. Ngijabule kakhulu besithi bedinga u-MC okhuluma isikhiwa, ngoba kulokhu khuluma isi-Arab lesiSwahili lesiFrench. So ingakho ngizayenza inkondlo ngiphinde nibela ngu-MC. Ngalibonga lonke abantu bakithi, lingapheli kimi kuphela kodwa lixhase bonke nje abantu, kodwa hayi kwele Jalimane. Lokho ngifikileyo ngathi kumnandi, ngiyakholisa, ngisezandleni ezinhle kakhulu.
Okwamanje ke siphakhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usekele Angola emkhosini wokugcotshwa kukamongameli João Lourenço owakhethwa okwesibili kukhetho lwangenyanga edluleyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi uSimbarashe Sibanda owebhinga uchaywe ngesitina ekhanda ngomunye wakhe adlala inguqu laye uPlana Munenge wafa. Ababili laba kubikwa baye etshwaleni ngemva kokudlala umdlalo wenguqu lapho abalwe khona kwaze kwaba lesehlakalo lesi. Okwamanje ke silaleleke amazwi enu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ngithanda ukuthi ngimphawule lami kancane kulokho engikubonayo lengikuzwayo. Mphawule kulokho bekukhulunywa ngumfowethu obethi yena laba balahleke izihlobo zabo ezingu-10 kumbe 10 families angisakwazi ukuthi induna leyo ekhuluma ngokuthi ungakhulumi ngento ebuhlungu leyo ngasiphi isikhathi, ngoba kuzathiwa ngezepolitiki. Kanti vele ukubulawa kwabantu eMadevelland kwakungani, kanti kwakungezepolitiki. So asikho isikhathi okumele sibekwe ukuthi kumele ukhulume ngalesi sikhathi, ungakhulumi ngalesi sikhathi ngoba kubuhlungu kuwe, ngoba futhi kuzoba buhlungu komunye umuntu ukuthi yena angasavotelwa. Kusho ukuthi leyo nduna akusiyo induna yabantu, induna yephathi esekelana nalapho ehola khona, lapho ethola khona i-ISUZU ukuthi wena ungakhuluma ngodaba olubuhlungu ngesikhathi sokuthi useduzane namavoti izalahlekelwa yi-ISUZU. So i-ISUZU yayo le mpilo zabantu abayinamba bonke labo abafayo bebulawa ngumuntu namhlanje ohleli odla kahle, odle vungula amazinyo, odle xubha maye sizo sokumnukela lokho okumnukela kabi akhupha faka okunye abe sethi wena ma usizwa ubuhlungu kuwe ungakhulumi ngaleso sikhathi, ngoba yena usafuna ukuthi aqhubeke esembusweni ephiwa ama-ISUZU wenipholani khonapho. Yabona ukuthi into le e-ground izalunga nzima, ngoba ilabantu abayisapotayo abangabantu bakithi abayiholelayo bona noma bafelwa izihlobo zabo abafana nezinduna, ngoba izinduna ezikhona manje ezinye ngezingabantwana ezingakwaziyo ngalanga khona lokho okukhulunywayo. Ezilonge yona ihola iphiwe i-ISUZU ihamba kuhle, ihamba ngegazi ngegazi labanye abantu, ibhadalele igazi labanye abantu abazi ngabathonti igazi lezinyembezi ngaphakathi.
Sanibonani lonke kwi-Studio 7. Ukhulumayo Manyati ngisekhezi. Kulo baba uthe i-Studio 7 sikhuluma ngezanu ze-CCC kuphela. Hhayi akunjalo, i-Studio 7 asikhethi muntu. Ngisho lawe ukhululekile ukuthi ufake umbiko ngebandla lakho, lapha kukodibadiba zihlangene zonke, akukhethwa mhlobo la. Bese ngisithi Mayelo Movement, hayi salibonani hlobo zami, salibonani Mayelo yelo linjani. Bese ngisithi njalo kulo baba lo vele eBotswana lo, hayi uyasinikisa inhliziyo lubaba, siyenyanyile ngombiko wakhe awukhulumile umasisi lo.
Ninjani, ninjani balaleli be-Studio 7 kanye labasakazi bonke? Ngiyalifinyelela ngithi inhle into esiphawulelayo namalanga ngamalanga mihla ngemihla. Ngithi qwekani senza njalo kuze kube phakade. Engikhuthaza yonke intsha njalo ukuthi nabe singaregister, siregister ngobuningi sivote. Sonke sivote, sonke sivote ngobuningi wethu. Sihambe siyoregister ngoba impilo lesiphilayo ibuhlungu bakithi, ibuhlungu badala. Kunzima okwamanje ngikobulawayo amanzi ahambe kuthangi kuthiwa ayabuya next week. Bazali, into ebuhlungu kakhulu, into ephilisa umuntu kuthiwa ayabuya next week and isibhorane sangikhona lapha okukhona amanzi okuthi abantu bethule ukunatha uthola kulungumdwendwe umdwendwe wabantu belindela amanzi bekhotshoza isibhorane esikhiweni. Hhayi badala sivotheni sikhiphele into esesihlukumeze kweminyaka. Asivotheni sikhethe uhulumende ozanakekela abantu, uhulumende olosizi, uhulumende olozwelo. Okhulumayo ngu-JM wasedokota.
Bo Msakazi, linjani Studio 7 nabalaleli? Okhulumayo uThokozane Ncube e-Cape Town. Nginembuzo nje apha engu-2. Okokuqala kathi umqondisi othucelela abantwana beZimbabwe ukuthi abantu beZimbabwe ukuthi bengaqondi e-South Africa, yena wathi kangena indawo yeZimbabwe lapho ngathi sengikhonfuse. Wayengathonga ukuthi abakamthwaka sesithi abeZimbabwe seceleka amashona kawo ukuthi esihlale e-South Africa kathi masithi abeZimbabwe wathi iZimbabwe zimthwaka izinto ezindile ezihlukeneyo waye nesiyacela abeZimbabwe engaceli abakomthwakazi. Sokusobala nje ukuthi undoda lwento ayenzayo layo akayiqondi akayazi kuba na usecelela abantu beZimbabwe ukuthi bengaqondi e-South Africa babamthwakazi ke kasakhulumi ngabo yena sithi ungumthwakazi. Okwesibili line ngilanda into nokusapota nalabantu belokhu zula abeCC labezalo linathathe leyizanu leyiCC khona eminye imihlobo leyayifuna ukukhuluma ngayo alifuni lina futhi kuhamba nini kuyavota ke lingiphenduze sihamba nini kuyavota ngoba singakhuluma soyethu mamu-odiyali wabadla lisakhetha lahambisana labo-CC labozali welwafuna kuthiwa ngogabule labo ngoba kuthiwa ngogabula bethiwa ngogive gabule bethiwa ngobani lo la ehlale womana wezanupiyefu lo isiwomani nje le nto ogabule wakhona le isiwomani siwomani sokuqala lokugcina yasakhulumi ngaye le
ngandonke endaweni lokhu kukhona 19 Paul kancane lapho ngodawuleni konkele alokuthi amapemithi kulabafeda wase-South Africa kumbe siyafika kudini abantu abahoda bangakithabeli kuthina ngoba ungawukhayela kahle kwiindaba zepolitiki bayenzela ukuthi bancedezi yena yigemu nje epolitiki abakwazile ukuthi ngabuya ngo-December la kuzawela ukhambanisa ama-election la so bale sikhulumisane bakhulumiseni ukugileyanini ngijama kusakekudila ama-election ngini esebesusakela kona so into leyo lingayijabuleli kangako yinto nje ebuyileyo isenzela kona kwepolitiki ngoba ama-political parties la anobudlelwane so bahlale phansi bavumelana i-stress system esithithi ayi gileyani ngijala ukudlula ama-election na bazalikele ithetha abantu khona ngakho sikukwazi yabo sekulenda ama-election isenzela abantu so ukunanzelela kakhulu konke kengabo ya ba-esenjele iphilile njani amaphilisi la amaphilisi ama-Zimbabwe ama-Afrika esendeleni ikuthi nje ngoba la bese ukuthi la kanti akho ndisho phezu lesi sifuna ukuthi sikhathe la izani le ANC kodwa kubonile ukuthi abantu abantu bayaba sipho ukuthi sino December ama election asoza hambi ngathi zwa so bazimele ni ukuthi ayi ayibethile yani bichana lapho abantu abengabuyi ngathi ama election ukuthi inanje le bafuthi ningakuthathe siyakuthabela ngoba kusinandele le into lokhu into nje ethiya ama-election so after that veloku sakwathi ngojuni ama-election azabusei so kumele abantu benanzelele bengakuhabeti aasendeli kube njani siyakujuni ini abangakhulumiwa bakwenza ukuthi besisendeli siyakujuni ukuthi kube njani khonapho ngojuni.
Studio 7 litshona njani basakazi, litshona njani basakazi bethu abahle. Ye ngumdlulo okhulumayo la ngizafisa nje ukuthi ke ngibuze mina kahlehle ukuthi kathi into ebangwa yi-MRP le-CCC yini abalandeli be-MRP labalandeli be-CCC ngoba ngolwazi lwami ngibona ngathi izinto ezihlukene iqatha abalibangisana alikho yinto engekhoyo abantu yibona abazazikhulumela ukulwa kwabantu akusiza futhi akusoze kusebenze. I-CCC ibheke ephalamende imthwakazi ibheke ukunquma imthwakazi be aside izimisa leyodwa kathi manje kubangwani kubangisana kubangiswanana ini instead sokuthi abantu sibamba neni sibe into eyodwa wabopha umthwakazi yebikitsha sonke singama triple C simthwakazi wabopha triple C member ye triple C yebikitsha sonke ukuthi yonke into le kufanele siyibhekise kuzani impi yonke le sibhekane layo ifanele siyibhekise izani PF ngoba iTRC ayikho eParliament ayikaze yaba seParliament kathi manje kubangiswana ini ngoba la yababotshwa amalungayo nawe emthwakazi abotshwa sijise itheceleni sibhekane sodwa hayi bagidile okwento kwethu lokungathi akuwa akuzi ukusisebenzela yini kathi izani PF singani itshanisa abantu amakhanda njengani thiwa kumbe kanjani kathi kusatshwani ukuthi kuqondwe ngqo kukhulunywe ngezani PF ukuthi lokho ekwenzayo Rome uzozuthi hey TPC kukuthi kukuthi hey imthwakazi kukuthi kukuthi asikeni yonke le nto yasteni imbumba sifocuseni sifesaneni lesitha ngo sisibheke emehlweni sihlukani ukuthi silwe sizodwa ngokwabona amasotsha silwe ehode siyempini empini ejikelwe hode no so sinqoba kanjani isitha masiyithi futhi sijika silwa futhi sizodwa hayi man bakitha sekise yenzeni into eyaphambili kwelinye ilanga kumbe into komunye Kasike senze into yaphambili into elesibhono into elesisombululo ah kukho umthwakazi wrongo lapha akho triple C wrongo yonke into le iZANU PF kufanele kuliwe le ZANU PF yonke impi yonke le imeli ibhekiswe ku ZANU PF hayi kuma opposition parties ngoba yonke nabheka asesane nento eyodwa
Lawo ke bekungamazwi yenu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika inkulungwane zabantu ziye zayavalelisa isidumbu sikamufi obeyindlovukazi yeNgilandi uQueen Elizabeth wesibili phambilini kwakungcwatshwa kwakhe ngomvulo. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane umnumzana Difa waJabibhango Dube ukuze sizwe okwenzakalayo.
Akula okuthengiselayo kakhulu ngaphandle nje kwakhona ngale kuwo Buckingham Palace ilapho kugcwele khona abantu abaningi kodwa ke nxa ungabe uhamba nje phandle lapha nxa ukuthi ungazange wabona mhlawumbe kubona babona kude ayikho enye into etshintshileyo ngaphandle lapho engazi mhlawumbe engakusimbolize mhlawumbe ukuthi ubone ukuthi kukhona into engake evelileyo abantu basaqhubeka ngokuhamba emsebenzini ngaphandle kwelanga langomvulo lapho okusekubekwe khona ukuthi kuzabe langa ukuzabe likhefu ukwenzela ukuthi kuqhutshwe imisebenzi yakhe ukuthi ahamba ebekwa
ungathini ngendlela equtshwa yonke into amasiko akhona okuyabekwa lokunye okunjalo ungasitshela ukuthi kuyini wena ukubona
kunengi esikufundileyo njengoba ubukhosi lobo kuyibukhosi obukhulu mhlawumbe singathi sithi obuye ba ubukhosi obuye baphatha cishe amazwe amaningi omhlaba engasikuthi ibukhosi obuphe ilizwe laseNgilandi kuphela kodwa ke esifundileyo kulomsebenzi ukuthi kuyatshengisela sobala ukuthi ukusuka kukaQueen esuka esaphila esuka eBuckingham Palace ehamba esiya eBalmoral Castle kutshengisela sobala ukuthi izinto zakhe wayesezihlelile iloba nje noma kukuthi asonto ebekade beziveza kakhulu kumedia ngoba uQueen yena bengumuntu obengathandi kakhulu ukuveza zonke izinto kumedia kodwa ke bekusobala ukuthi izinto eziningi zonke sebazihlela bala phansi wabatshela nje abantwana bakhe wabanika imilayo yonke lokuthi izinto zikhambe njani lokuthi zikhanjiswe njani ngoba into yabo ngendlela abayenza ngakhona kutshengisela sobala ukuthi ihlelekile njalo bayenza into abayaziyo abangayiphumputhiyo abayazi ukuthi kufanele ukuthi kusuke lapha kuyiwe lapha kuleli banga kusuke lapha kuyiwe lapha okutshengisela sobala ukuthi into leyi into abahlala phansi baqonda bayizwisisa kakhulu.
Alo ke ngumnumzana Difa waJabibhango Dube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane osigqibeleke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abadinga umsebenzi kobulawayo badanile ngokuzwa ukuthi inkampani ehlinza inkomo ithengisa inyama eCSC okwathiwa isivulwe okusemthethweni ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga kayivulwanga kungamanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.